Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-10 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswa imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019.
Wahle wakhipha isibhamu ku-West la, wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu, washaya umtwin sister wakhe uhlamvu, wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila, wamphinda uhlamvu lwesithuba.
Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo owagcina laye ezidubula eJohannesburg.
Benilomunye ujaha khona umtshintshile njengakhona kokufuneka kodwa sehlulele ukuphenile ntokati bezoboleka kini ukuthi nicela ingcediso mama ngemali engaka ngifuna ukuyathi ngamageti yani.
Izakhamizi elizweni ezingelamali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yezesa isithi ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zamukele imali entsha eyohlobo lwezige. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswe imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019. Umantshi unkosikazi Tamara Chibindi uhlawulise ababili laba imali engamazigi azinkulungwane ezingamachumi amane 41,000 ziki ngokuchaywa okwenziwa umnumzana Mutshademba Muponde ngesikhathi sokutshengisela ukwenzakala endaweni eziningi zelizwe ngomnyaka ka-2019. UMaponde obemelwe ngamagqwetha alwela ilungelo likaZulu aweZimbabwe Human Rights Lawyers uzaphiwa njalo imali engamaziki azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,816 ziki yokuzwa ubuhlungu lokuyangiswa emphakathini akwenziwa ngemva kokuchaywa lokhu. Kodwa amagqwetha abemele amasosha athi akumelanga kugwetshwe bona ngoba amapholisa yiwo ayecele amasosha ukuthi abaphathise ekutshengiseleni lokhu okwathiya abantu abayisithupha befile. Abalankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo wagcina laye ezidubula eJohannesburg. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kukamnumzana Farajo umfowabo kaSamkeliso loAthalia asebedlule emhlabeni, Lisinda baphenduli iqale ngesicelo somkhwenyana wakhe uJustin Mahlala othe ufisa kukhulunywe ngoba bengasazwani lonkosikazi wakhe. Ngemva kwemizamo yomkhwenyana eyokuthi kuhlanganwe noma kanjani, bagcine behlangana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo endlini yomkhwenyana eBeria eJohannesburg.
Bese siba yi-6 mina unkosikazi wami laye uSibare labodadewethu ama twin sisters lawa. Lo mna wami isigcino uFred I'm sure khona somewhere lana. Then ngathi asithandazeni. then sathandaza. So ngemva komthandazo ngathi singakhuluma ke sibale indaba yakho.
Umnumzana Joe uthi impica badala le iqale ngemva kokuba umuntu wonke esekhulumile sekulithuba lakhe lokukhuluma.
Ngisakhuluma laphana udadewethu wabe sithi hayi futhi uqedile isikhathi ngoba mina indoda angisayifuni ngoba isindlokumeze for a long time.
Uthi okwalandela lapho yinto angakaze acabanga ukuthi uzahlangana layo empilweni.
USibari wasukuma lolaka wahle wakhipha isibhamu ku-Westland. Wamshaya uhlamvu olu-1 udadewethu. Umfana lo uFred wahle wayeqiswa ofeli laphana waphuma isivalo wabaleka. Washaya umtwin sister wakhe uhlamvu. Wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila wamphinda uhlamvu lwesi-2. Wabuyela ngolaka washaya udadewethu umtwin sister lo uhlamvu lwesi-2. Wabe khomba kulokuze nkunkosikazi wami mina. So lapho kwajema khona isibhamu wazama ukusikhoka sisala. Unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima.
Bagijimisaneke lekhosikazi likaJoe waze wangena komakhelwane wacatsha. Ekuphendukeni kwakhe ke lapho azame khona ukudubula uJoe kodwa umbhobho wala. Ngemva kwalokho uphume phandle lapho azidubule khona. UFred ongumna wakhe kaFarai uthi lesi senzo simlimaze kakhulu enyameni lemoyeni ikakhulu nxa ekhumbula ngentandane ezichiwe ngodade wabo.
Angazi ukuthi ngithini siphele amandla nje because the said party ukuthi we're all trying to fix things, not like bekuliwa. It was a good meeting, sikhuluma kahle trying to find solution.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazana ezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu wethuswe isehlakalo lesi.
Bakithi bomama okungcono ukuthi umuntu ezame ukuphuma esimeni esinjalo kungakonakali kakhulu. Singahlali kakhulu ezimeni ezinjalo kuze konakale kufike esimeni esinjengesokuthi lobu sisithi sizama ukuphuma umuntu akasakuvumeli acine ekubulala.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena laye uthi utshelwe ngamathe.
Ukuthi umbhobho kusibase kutheni abantu bedubulana siyakugxeka kakhulu. Abantu abasebenza ngezibhamu emsebenzini. Isibhamu kubhobho kawusale emsebenzini kusefu. Ungabuyi lesibhamu endlini.
Amawele asedlule emhlabeni ajiye abantwana abayisithupha. Kukhangelelwe ukuthi kuzaqhutshwa inkonzo yenduduzo emakhazeni eKings and Queens ngolwesihlanu. Bese kusithi ngesabatha ithimba lomngcwabo lilubhekise ekhaya entabazinduna uyangcwaba asebelele. Ngokusho kwabemuli, lesidumbu somkhwenyana laso sizaphuma ngesikhathi esifanayo laye esiyangcwatshwa kubo enkabazwe eMidlands. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yeZSICT ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zemukele imali entsha eziki. Ngakho kufanele kubhadalwe ngamadola eMelika kuphela okwamanje. Ngakwelinye icele iKhansili yakoBulawayo ibikwa ibingeyinye yakuqala elizweni ukuqeda ukulungisa inhlelo zokwamukela imali yohlobo lwezigi. Embikweni owethulwe lamuhla ibhanga lelizwe leRBZ lithi isilinganiso sendawo zokubhadala esizilungiselele ukwamukela imali le sesifika kumachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini i-90%. Njalo abantu bale dlabuzane lokusebenzisa imali. Ukuhlaziya ukuthi uhlelo lwemali yezigi luthinta njani izakhamizi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Kunzima kakhulu izakhamizi azikwazi ukuthi kwenzekani. Azikwazi ukuthi kuyini yona le nto ayizigi kumbe itayizigi. Kathesi abanye bebezama ukuthenga amagesi kuyehlula. Abanye bazama ukuthenga befuel bebe kunzima. Asikwazi nokuthi singachika bani ukuthi asincedise ngakho.
Kodwa sikhuluma kanje kwenzakalani. Kuyathengeka yini ezitolo?
Akuthengeki kumbe laba abanemali zabezingena ngoba amahhovisi kanye wazakwanisa ukuthenga kumbe ziyabe zifakwe emafonini. bezabe sibakwe ngakhi akuthengeka abaningi bayakhala ngokuthi akuthengeki le fuel iyehluka ukuthenga loba yini kuyehluka ukuthenga kubanto ongayithenga kunzima ngaphandle kokuthi ube-interfee
kodwa selike lezwa abanye asebeyintshintshile limali emabhanga ukuthi ibe yiziki bese behluleka ukuthenga kodwa sebelayo
ye benilomunye ujaha khonapha uyitshintshile njengakhona kokufunekayo kodwa sehluleli ukuthenga izinto zakhe ubezoboleka kini ukuthi ngicela ingcedise mama ngemali engaka ngifuna uyadingamagesi njani wonke obuyekwa ngekhaya ngisalingisala imali
manje yona le imali efunekayo yamagesi i-US dollar abantu bayayithola yini
uyakwazi ukuthi abantu besebejayele ukuthi vele bazithengele ngalo i-US dollar besebejayele noma bebekhona labantu ababenawo amabhondi besebenzisa amabhondi lapho besesijayele njengokuyinto kwakhona ukuthi bond US manje khathesi sokuvuka izidi leyo asikwazi ukuthi izidi kumbe ibhondi kumbe kuyini kodwa abantu besebekujayele kubalungela khathesi sebeqala kutsha baqala into ukusebenzisa into kutsha abangayaziyo hhayi angingatholo esebhadalile e-city council lama ngingabhadala e-city council beslokho silindile ngithi ngizwe lami ukuthi kulabanye asebehambile ngiyobhadala lami ukuthi kuyavuma yini kuyangiqhubekela nje njengenjayelo nje abantu beziphilela indwendwe mina hhayi angizibonanga ngoba abantu bayesabulahlekela njengakuqala lafana abantu abalahlekelwa zimali zabo kakhulu.
Lo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Kusenjalo izifundi zemakolijini ezimbili ezibalisa umnumzana Nisbet Munyuki lo Valentine Ziko ezanikeza umongameli Emerson Mnangagwa amalanga amahlanu ukuthi akhiphe usibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushayabane esikhundleni ngoba engaqatshwanga ngokusemthethweni zigcizelele kuStudio 7 lamhla ukuthi zizakhweza lolu daba emthethwandaba kusasa nxa elokho engakwenzi lokhu ekupheleni komgwazo lo kusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwale South Korea bezivota izolo kukhetho olukhanya lukhokhelwa libandla eliphikisayo. Ilizwe leRussia leKazakhstan asisuse izizalwane ezedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 emizini yazo kulandela ugcwala kwamadamu okubangelwe ukuncibilika kwamakhaza esnow. Kwezemelika, umkhokheli wokholo lwesiMuslim owakwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei lamuhla ufunge wagomela ukuthi ilizwe lakhe lizaphindisela ukudutshulwa okwenziwa isigodlo se-Iran ngele-Israel ekuqaleni kwenyanga yonale. UKhamenei ubekhuluma emkhosini wokugqiba isikhathi sokuzila kwabokholo lwesiMuslim esithiwa yiRamadan. Kulabantu abayisikhombisa abafa ekubhonjweni kwesigodlo lesi. Elemelika selikhuthaze izizalwane zalo ukuthi zilimuke ngoba ele-Iran lilakho ukuzihlasela nxa zisesigabeni se-Middle East. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Ihamasi yinunu liyana esemnyameni, impisi liyana abayifaka emnyameni. Khona i-Israeli le esatshwa umhlaba wonke, the vaunted and the feared Israeli intelligence, ehamba ishuthuna abantu umhlaba wonke from all corners, that is its ear to the ground. Kunjalo ukuthi ihlule ukuthi keep under control indawo engangeluveve, ngoba i-West Bank liyana kayinkulu. Ukuthi i-Israeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them. Iko mina enhlala ngizibuza khona ukuthi Israel ingaka ingehluleka i-backyard yayo encane. So those questions mina always linger and then ngihla iyamasithwa ichayile khathesi khona phana abakade bebomba khona sebesakha ezabo izindlu zamaJuda. So lawo futhi ama-Palestine abhadalela ama-crimes akudala. So asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la.
Kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Njengoba besisitsho okwama-past crimes lokhu okobudlelwano, i-Israeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama-barbary states lawa afunga ukuthi uma ungasem-Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube isigqili. Khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana. Yona i-Israeli amaJuda wona lana abuyayo ngamaJuda wona lana abhonjwa nguPutin le e-Ukraine. Ungazukhanya lama-adverts ngaso bedinga besithi help these Jews dingana amaJuda babe bedinga khona le kobo-Ukraine bebabisa khona ngapha kona pana kobo Israel. So i-dynamics zakhona they're pretty curious. UBiden use under pressure ngokuba ngema-election. UBiden sells himself as umuntu olengqondo, sense and sensibility or balance ongasilohlane njengoTrump. IHamas yachaya and Israel walkthwa it has the right to defend itself. Kodwa isichaye yadiliza sesibona izibhedlela kwachaya izalo kuvele isidlulisile ukuthi uBiden laye ungasobe mbuza abanye bakuthi how can the i-response ayifanani le crime liyana eyenzakalayo. UBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe irizi and that sekukhanya ingani sekufaka i-divide between i-America le-Israel.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha kwele Melika. Ingcwethi kwezokulima sezigcwayise abalimi ukuthi bahlabise inkomo zabo ukuze zivikelwe emikhuhlaneni evame ukuhlasela ikakhulu ngesikhathi sendlala ebangelwa yimikhaza lamagciwane achiyeneyo efana lomkhuhlane womkhono oweheart water kanye lowekota evil. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo.
Into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Khonokhyana kuyavimba imikhuhlane enjenge-teliorosis ebangwa yimikhaza. Omunye umkhuhlane obangwa yimikhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani yaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa yimikhaza. Kube sekusiba le mikhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane, i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuvimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Yona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho. And futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Dibhisa, uhlabe i-vaccine and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-ultratet kumbe i-tetracycline fanele uhlale ulayo eduze eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lo mkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizifele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala, kulungile yini ukuthi uyidle?
kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphaphu enje, ngithola inhliziyo inje, kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyitshise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle ngoba ungagcina udala uhlupho lwedlula lolo osolukuvelele.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Ugundaba isiphathelane laba eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazazi lutho ngemali entsha eyohlobo lwezigi. Zithi zesabela ukulahlekelwa imali zazo abayithola nzima abayithumezela izihlobo eyokwakha izindlu, ukuthenga ukudla kanye lokuhlawulela abomdeni imali yezemfundo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa kwamanje ehlala eDallas khonapha eMelika. Uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi kusaswele ukuthi enxa esizwisise ukuthi kathi imali mhlobo bani yona le iziki. Angithi kwesinye isikhathi imali iba imali ibe imali eqinileyo. Anti kathi esinxa sithumeza lapha sithumeza ama-US dollars afika ngale asebenze lokho enjalo engama-US dollars. Kuyasiza kodwa kakusizi ngoba kwenza ngathi siloke sise-America kumbe sise-Britain kumbe singaphi ngoba imali yabiqine kakhulu leyo esiyabe siyithumeza engama-US dollars. So angazi ke korapho ukuthi iziki iyabe ilesi sindo esinganani njalo isekelwa kuyini ukuthi ibe lesi sindo.
Yebo, ubona ngazani lina elihlala phandle kwelizwe balichasisele yini ukuthi vele kuyasebenza njani khonokho njalo imali yena sozigwinywe?
Hayi, asizange sithole sibili ngaphandle kokuthi nxa kuyikuthi kungigudile kodwa mina ngokwamazange ngizwele ukuthi ngiphongukubona nje ngama-newspaper ngasengilandela ukuthi ngolwesihlanu imali naso isifakwa ku-circulation.
Singathi khonokho kuyakusinda sibili njengomuntu ohlala ngapha emazweni.
Kumele ngicasiselwe ngizwe ukuthi kuzahamba njani. Nxa sengithumeza izafika itshintshwe yini imali iye kumaziki, nxa isikumaziki ibisisebenza njani, iziki lona liyimali eyimali enganani, liqine okunganani. Konke khona lokho izinto engela qiniso lazo ukuthi ngikwazi ukuthi kunjani.
Bathi-ke iziki leyijekwe ligolide lisebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, wena ubona ngazani balibamba khonapho kumbe ubeleko?
Angiboni ukuthi igolide lakhona liyabe linengo okunganani ngoba nxa leli igolide elibanjwe ibhenki kufanele ukuthi libe ligolide elinengi kakhulu kwenzela ukuthi imali yakhona ibe lesi sindo ngoba igolide lakhona lifanele ukuthi libe worth ama-billions of dollars elikhona eliza kwenza ukuthi lisekele imali.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas khonapha kwele Melika ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ndichona njani basalazi be-Studio 7, ndichona njani makhiwa. Ake ngiphuthumise nje umlayezo omunye bakithi abantu abakhalayo e-Mat South Matopo, okuhlangana khona e-Mat South ikhezi le Mambale, bathi kusematshamhlophe kule ndlovu esihlupha okubi abantwini sebesengozini bakithi zamanibiyenceda abekhemfaya, sicela bephuthume bakithi indlovu sezibuya emakhaya, utshani abukho zizadilizela abantu izindlu, kakhulu abantu abalezindlu zotshani zingozi kakhulu ematshamhlophe. Sicela abe-campfire ba-responde please kakhulu kakhulu, zamani ukuthi bancede kakhulu ma-campfire, hambani liyonceda sibile ematshamhlophe. Ngikhuluma lapha ngofamona ungwenya, ngikhuluma ngikhonapha ematshamhlophe esikolweni.
Sebe senza izinto ezingela ngqondo amaziki, yini iziki? Sebenzi benza izinto ezingela ngqondo ngoba kabasakwazi ukuthi benze ngenxa yengqondo zabo lezi ezingasebenziyo lezi. Laba kasho abantu abangayenza impilo yabantwana beZimbabwe beRight. Kambe 43 years sebengatshintsha ingqondo namuhla, sebehluphele, begugile, bephelile benje, ngeke betshintshe ingqondo labo. Sebeyafala ingqondo zabo lezi ezimbi lezi. Yikho ubona umuntu okona mayifila abantu bekhohlwa ngaye ihistory yakhe. Nanga umgabe wafa, ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe. Sinso kwafa umgabe, ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe. Kwahle kwaphela lelo lana. Sengathi kwafa spoko ihistory yabo imbi kakhulu laba, ihistory yabo imbi, so history kumele vele iyazwe la ngumntwana omncane. Babi laba bantu laba.
Studio 7 linjani basakaza abahle, basakaza abahle esibathandayo. How shall thandazele sisitshela indaba nje okwazinjalo. Hayi, uhulumende ezanuPF ye ukuchance sound ngamakhanda, senza lokhu nalokhu ngendawo zemali lezi. Yabona abavuma phethi Britain banikeza imali yana eseBritain evalelweyo yasanele phansi ngomagretesha, abavume kuphelele ekhanda likankomo ayibuye sifunayo. Abayekele okunye okuningi lonke okudlala ngangqondo zabantu lokhu. Amathisha abo labo wenza wathatha belahlela kudele.
Sanibonani, sanibonani kwi-Studio 7. Injani? Hhayi, ngukhosami lo okhulumayo, Mr. Gumbo eBhinga. Hhayi, laba bantu madoda seka bathiye mani, sesizwile ngokuhlupheka, sesizwile ngokuhlala emazweni. Abantwana bonke bayathutha babalekela ilizwi, bona bathi bayabusa, bathi sinotonga. Hhayi, futhi yashema. Abalungisi lutho laba bayamotsha wesi, abahambe. Hayi, sesikhathele, please nqabe sizwa. Hayi, lisixolele badala, thiyani kuyalehlula lokhu.
Sasibonani basakaza abahle, Studio 7 linjani lonke, basakaza abathandekayo, siyalithanda lonke, into linjani. Na siyaphila mpela, ngona okhulumayo engumengezi Ncube lapha, odabuka kwampana sibili, kwamadlambuzi kwampana, odabuka kwamadlambuzi kwampana, osomagagule kwampana, edamhomola, odabuka kwampana, edamhomola. Ami lesikhalazo sami lesikhalazo sami Studio 7 ngani ngasidlulisa umbuzo wami. Ngicela uhulumende ke siphathise ngokudla, ngokudla mpela. Iqale kwampana edumbo dema yehle siyabona nenswazi malalume madlambuzi yehle tihingwe eze kuma nebodema etengwe. Siyakhala indlala ihlasela abantu mpela, indlala sondla encane. Yabonga umbiko wami ngani ngawudlulisa njalo lowo.
Siyabonga, siyabonga Studio 7, Studio 7 kusinika information ye right correct. Ilizwe labulawa ngu Chabangu yidoti umuntu Chabangu. Abantu bavota but yena wawelisa ilizwe emuva.
Linjani basakazi ku Studio 7 labalaleli? Mina engikhulumayo nginguTholani Mkhwananzi eLupane eMzola 8. Bengicela ke basakazi ukuba lihambise ilizwi, wonke umuntu athole lihambise ilizwi kubaholi bethu, kubaholi abasiholayo ngezigaba langezindawo zonke nje, ukuba baholise wonke umuntu, bangabandlulula umuntu. Wonke umuntu uyalamba eZimbabwe, kunzima lonyaka. Athole kungabi lomunye okhethululwayo, kungabi lomunye obandlululwayo. Ngiyabonga.
Lati siyabonga balaleli bethu, balaleli bomsakazi weStudio 7 elisithumele imbono yenu kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Uhlelo lwethu lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela labo abahlala kwamanye amazwe, i-diaspora, lapho esihluza khona udaba lwemali entsha yezige ukuthi iphatha njani bona abahlala emazweni aphetheya abayibo abathumela imali emakhaya lapho abadabuka khona. Singakehlukani sihlobo zami ke sikhangeleke inhloko ebezendaba ebezikhokhela. Umphathi intambo ezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho bahlawuliswa imali ngenxa yokutshaya umuntu ngesikhathi sokutshengisela ngomnyaka ka-2019. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.